Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyaba kubandla le PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyaba kubandla lezana PF egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Hadi labanye edalele parlamente.
Udubo lusukelwa aba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingaka qedi ukwenza ama consultations.
Ingcwethi kwezempila kahle ithi abantu bengesabi uhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye amajekiseni e COVID-19 usumisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo banquma igazi kwafa loyedwa.
Sentenzi yami ukuthi nxa kuyizikule umuthi kumbe ivaccine ezikele ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzisele ivaccine kunokuthi kumele likufa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe wegugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke okumele lukhulunywe ngalo, kudingwe isisombululo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile, uhlupho ukuthi akathembakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi lisaxwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana PF eyake yaba kumandla le PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye edalele parlamente. Lokhu bakwenza ngoba kuke kwaxotshwa enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance kudalele parlamente lamakhansili ngoba bethiwa baxexebuka kwamanye amabandla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusukelwa aba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingaka qedi ukwenza ama consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuzana uPF aziphatha ngakhona laba bazenza izaphu ephakathi kwezana uPF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unit Accord ngo-2009 kodwa besilokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kwezana uPF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono singathi suggestion ukuthi mhlawumbe bengaxotshwa parliament la ku government uma besebenzisa igama lezaphu ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama consultations engakayenziwa njalo imhlangano ekadimele iphathe lolu daba engakayenziwa. So kulapho esikhona sakuma consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu ikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudla zokudlela ekubekuzana uPF. Abantu abachaja ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa inhlelo zezana uPF njalo bengamalunga ezana uPF. Iyo injongo enkulu ekade ikhona ukucitsha lawo manga lokubonisa so sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abadakazela abokhaya moyo abahlanganisela abokembo mwadi babazenza abantu bezaphu kuzanu PF yiwo okade efuna ukucitshwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka iCongress kade likhangelele ukuthi ibe khona isidluliselweni phambili ungasipha izizathu zangkhona lokuthi kuhamba njani ukwakathesi
ubumele ube khona ekupheleni kwa-April kodwa siwudlulisele phambili ku-August lanxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga ka-August kulapho esizaba khona le-Congress lokhu kulandela ama-province ambalwa ebhalele i-National People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadluliselwa phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti bebezakwanisa ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe i-NPC ihlalile mhla ka-10 April yabona ulungile ukuthi belalela ama-provinces lawo kudluliselwa phambili.
Lo ke ngumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli semandla lezaphu ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvikela igciwane le-coronavirus, usikhwicamfundo Dokotela Elopis Banda uthi akufanelanga abantu besabe ukuhlatshwa amajekiseni la ngoba eletha impilo njalo iphutha lawo lilincinyane kakhulu. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili sebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 elizweni. UDokotela Sibanda yena othi wemukela umjovo we-Sinopharm yingcwethi iyaqeqetsha ngamajekiseni la ezifundweni ze-vaccinology njalo uthi uhlezi ewacubungula ukuthi asebenza ngemfanelo na, kukanti uyafinyelela lembiko ehlaziya ukusebenza kwawo. Uthi ngaphandle kombiko owodwa eZimbabwe lapho isigulane esaba lohlupho oluthile ngemva kokuhlaba enye yamajekiseni la, akukho okunye okubi osokuvelile ngemva kokuhlatshwa amajekiseni la.
Imfundo yami specialty yami ithiwa nge-clinical immunology. I-clinical immunology into esifunda ngayo i-vaccinology ukuthi i-vaccine izasebenza njani, njalo la imithi yama-vaccines elikhuluma ngawo siwazwile siwacubungulile sakhangelisa ukuthi ayenziwe njani, asebenza njani, anceda kumbe kancede. Umbono esiphuma nawo yikuthi asanele lakasebenzisi ngoba ikela ukugula azikufa ngazikeli ukuba ungayibamba leyo mkhuhlane awuguli okwenzeka ukuthi uze esibhedlela, njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Impendulo yami ukuthi nxa kuzile umuthi kumbe i-vaccine evikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzise leyo vaccine kunokuthi kumele likufa. Impendulo ngayo.
Ususitshele okuhle ngale ijekiseni esingathi ngama-advantages, okunye okungalethwa yimithi leya okungakhathaza umzimba ukusasa.
Asikakuboni okungakhathaza umzimba. Kuzwayo ukuthi kulo muntu vele waba ne-flu emlonyeni, lokho kwahlala phezu kwalokho akukho esesikuzwile, esesikubonile, esesikubikelwe ngoba kule system yokubika yokurekhoda kuthiwa ama-side effects iyacubungula nsuku zonke. Asikakuboni.
Uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson njengoba sesisizwa ukuthi kulabanye abagulayo ingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Zonke zivele China kuzobuya evela e-India. Yizo ezifikile ezintathu lezo. I-Johnson and Johnson le zivela kwamanye amazwe inama-advantages okuthi ukuyiphendule ukuthi after 2 weeks or 4 weeks izohlatshwa. I-Johnson and Johnson ihlatshwa kahle. Ama-clots yenzakala one million wenza umhlaba wonke jikelele iJohnson and Johnson abantu abakube kani kungela injection one in a million iyaba le crotch yakhona le ngokubona kwethu akulasizathu sokuthi kuthiwe iJackson iyebangele amaclot ngoba ayenzakala njalo okuthiyanayo ukuthi igajeziya kule monitoring intense monitoring yabantu abavaccinatiwe yikho kubonakele ukuthi kunabantu abathiyananga le nano esivele siyibona kungela jackson so ijackson leyayilasizo
Sesikhangela ke lokho kuthiwa i-head immunity uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga singathi nengi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le-coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlabi
Mfundo udokotela Elopis Banda ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 kusenjalo ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani ethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu 53 ababanjwe leli gcikwane elizweni jikelele kwababhubhileyo Oyedwa ngowe Harare lomunye ngowakobulawayo iningi lababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lambili 22 ngabakobulawayo kulandele esigabeni semathebheleland south okulaba lichumi lane 14 ababanjwe leli gciwane kumanani aphume izolo Ngameli Emerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe weGugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke olumele lukhulunywe ngalo kudingwe isisombululo. Ekhuluma emsakazweni weZBC izolo uMnangagwa uthe abathinteka kubi ngesigalesi kumele baphiwe ithuba lokuza phambili bakhulume ngalolu daba. Umbhuqazwe weGugurawundi lo wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 becobodiswa libutho le-5th Brigade esigabeni se-Midlands lasemathebheleland phakathi kweminyaka ka-1983 lo-1987. Kuze kube namuhla kulokhu kulokufuthelana kulezi zabelo iningi lisithi abaphatheka ekubulalweni kwabantu kumele babotshwe kanti lo hulumende axolise abuye njalo ahlawule abantu. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa ongomunye owetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ephakathi kokukhulumisana lozulu ngeGugurawundi eyebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile uhlupho ukuthi akathembakali. Buningi asekuchilo okuphikisana nalokho kwenzakalayo. Ngikhuluma nginjenje ngisenkabazwe angavumelanga ukubana ibe lelizwi etafuleni yokukhuluma ngombhuqazwe ngemva komnyaka ophelileyo lapha lela khona abafelwayo ama victims esala ukuthi izinduna zenkabazwe zikhulume. So okungumbuzo ukuthi khathesi usetshintshile yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili, uyakhuluma yena uthi kakuthiwe amagosa akhe abangabasekeli bakhe abezanu PF immediately qeda ukutho njalo batho something else. Ulabanye abathi kwadlula ulo obedi umpofu ngosecretary of administration othi kukhulunywa ngabantu bedorobheni kodwa abantu emakhaya bathule, kodwa bathulanga ukuthi ukuthula kwabo kuyakhuluma. Bengilabo abantu bagcwele ukwesaba, abala kuthemba uhulumende lokuthi bengakukhuluma beqhubeke beseku. Akaqale enikeza abantu ithemba lokuthini akutshoyo yikho akuphilayo, kodwa lokuthi besitanta bakhulume kodwa enganiki abantu i-assurance yokuthini bengazi bekhuluma basozibalandelwa, ngoba phela balabantu abalandela abantu bebethusele. Kuzaba nzima ukuthi abantu bekhululeke, and ukuthi ngabantu bathule akutsho ukuthi bayajabula.
Emidlezi lapho othi ukhona okwamanje, bathini abantu nxa likhulumisana labo bafuna kwenziweni kahle kahle ngalolu daba?
Bacaca ukuthi labo bayafisa ukuba yingxenye yalabo abantu abazatsho ukuthi kwenziweni, kodwa okuluhlupho yukuthi kabamthembi uhulumende ukuthi engabe eqinisele yini udaba lolulungiswa. Ngoba uyabezwa besithi khona kodwa sisefu yini imihlangano emibili esiyibambileyo namhlanje, bonke abantu kodwa abalaqiniso lokuthi uhulumende akutshoyo yikho aza kuphila, kodwa bayafisa ukuthi ngabe udaba lolu luyalungiswa ngoba babona ukuthini amanye amadala direct victims labantu abangama direct witnesses baya besedlula. Bafisa ukuthi bethi besedlula labo bechiye bechilo into engancedisa ukuba isisombululo lokuthi babonani lokuthi bafisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu esigabeni seMathebeleland eBhejuli kaZulu. Umnangagwa yena uthi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende ngokufuna ukubhadalisa uZulu imali yamapassport ngedola leMelika, kodwa izisebenzi zona ziholiswa ngamabhondi lama-RTGS. Iphephandaba leNewsday libika ukuba abaholi bamaqembu enguqu akusigaba sePremier Soccer League azahlangana ekupheleni kwenyanga bekhulumisana ngokuhlela amalanga okuqala kwemidlalo yalesi sigaba semidlalo enguqu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bamabahle, ninjani? Ngezindawo ngezindawo, hayi thina siyaphila. Siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba. Mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala. Siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya. Amapolice abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right. Lokho bebhizi bebachaya, besenzani, bebahlukumeza, besenza yonke into, but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right. Mara bayekela otsotsi, otsotsi babhizi babamba inkunzi, bathathele batshontsha izimali, bayenza yonke into, bayenza amarobhali. Amapolisa ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo, ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo. Yazi amapolisa eZimbabwe, so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishoneni, but eyi kwesinye isikhathi hayi, abanye abantu abakwazi ukubusa shimo. Le nto lesi out of order le. Please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba basesipholiseni laba, bezame ukuzinuka amakhwapha, beke befunde bebe nesikolo mani. Ayi, ezinto kwesenzakade zidinga isikolo. Technology is very important than lento abayenzayo le. Abantu babhizi bahlukunyezwa, abanye babanjwa inkunzi, abanye badathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisa lokuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona ekabaya khona. This is wrong, man. IZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga, ezilungisabuswa nje lishona. Ah, kuzoba nzima ukuthi be right, Shem.
Umumo esigabeni sakithi ngapha ePlumtree ukhubeka usiba mubi ikakhulu ezikolweni lapha. Masikhangela ngemfundo yabantwana lekusasa labo, hayi kunzima impela. Kunzima kunjalo, uhulumeni ukhanya edonsa inyawo ngodaba lwakhona. Isicelo esilaso esokuthi ngabe uhulumeni uyakunanzelela ukuthi abantwana labo bayikusasa yabazali babo, ngoba abazali balokho beguga besiya phambili. So ngabe uhulumeni uyaqakathekisa ukuthi abantwana labo kumele bafunde bekwanise ukuthi kusasa bebe lemisebenzi, bebe yibo bazasiza labo bazali abalokho beguga besiya phambili. Kodwa into engiyibonayo ukuthi uhulumende uqakathekisa eminye imisebenzi engahambelani lezemfundo, eqakathekisa amasosha kakhulu ewafaka phambili. Kuyasihlupha kakhulu khonoko. Isicelo sami ukuthi nxa engabe ezwisisa mbe sizwa, aqakathekise ikusasa abantwana, abantwana bafundi, aqakathekise ikusasa yabantwana beZimbabwe, aqakathekise iZimbabwe ngokwayo, aqakathekise uZulu weZimbabwe jikelele, ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kuhamba ngendlela enje, angiboni ilizwe leZimbabwe litshintsha, angiboni ilizwe leZimbabwe lisiba lengqubela phambili. Instead lizabuyela emuva okwedlulileyo okuzaba yisimanga, silibone selisedlulwa even langamazwe alezi anjengaboSomalia and Kampala. So uhulumende uyazwisisa, akhangele izikhalazo zabantu, akhangele izikhalazo zamateacher, akhangele izikhalazo zamanensi, akhangele izikhalazo zezisebenzi zonke, abesebona ukuthi angenza ubungcono bakhe, laba abantu bathole impilo engcono, labantwababo bathole impilo engcono, lemfundo lako konke. Ngiyabonga.
Ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle, nonke ngezindawo ngezindawo, siyathemba liyaphila. Kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe. Uyabona, uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle, but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi. Le nto eyenzakala eZimbabwe leya, this is out of order, irongo kakhulu. Amapolisa ngana busy, abantu ba busy batshontsha izinkomo zabantu, batshontsha imali, babamba amabhenki, inkunzi, bayenza yonke into. Umsebenzi wamapolisa lo, umsebenzi wamapolisa lo, ukuthi ngana mapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala. Bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga, bengena shi kwezembuso azingane. Sokungamasosha asisakwazi, ngamapolisa kumbe ngamasosha asisakwazi, because indlela abayenza ngayo, hayi bafowethu lina besesishoneni, please ngicela nikele izinto kwamakhwapha mani. Hey, lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu. Kuzaphela lokho kuyinto kwenu elikwenzayo lokho. Ngelinye ilanga kuzadlula lokho kuyizinto lokho. Ayikho into engapheliyo. Inkungu izo zikhala kakhulu, isizadabuka.
Sanibonani Studio 7, ninjani nonke Studio 7? Bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani, ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlwisitsha. Hayi, thina sizihambela noMonzora noMakhuphe ngapha kuleli side lethu. Oyena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelela ngekhanda, wayehluleka ukwenza izinto kusase early, manje seku very late, manje qala evula iparty manje, angazi abazobe beloko besamlandela. Hayi, and then enye into futhi uChamisa kahle kahle, mina kwelami side kuba yimi umkhulu wamaphoyisa, kuba uChamisa ngambopha kudala uChamisa kafanelanga kuba semphakathini lo, fanele abotshwe. Qambela abantu eZimbabwe amanga esithi kule party okwamanje kubotshwa abanye abantu kuye kuChamisa. Angazi, ayi president yumnangagwa, i-government yakhe ilunge kakhulu, kufanele kuba kuyabotshwa uChamisa.
Salbonani Studio 7 ninjani nonke Studio 7 naba laleli bayo. Yabe nisacela laphana kuChamisi ukuthi khona njengoba nesithi khona yena ufunakele ukuthi kuyokhulunywa ebizizano izano njengoba na isithi yona nayo uChamisi asephelele umphako. Izano iqinisile mayithi uChamisi iphelele umphako ngoba uChamisi ufuna kuyo ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echemuva kungalungiswanga akakalungisa indaba yakhe lo Monzora.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala onsundu uGeorge Floyd selifika emaphethelweni ngemva kobufakazi obuphiwe ingcwethi ecwayisisa izidumbu uDavis Fowler odabuka eZimbabwe kobulawayo. UFowler uphe ubufakazi bokuthi uFloyd engaba wahitshwa intuthu yemota yamapholisa eyayimi lapho ayelaliswe khona emgwaqweni. Abachuchisi labameli bakaShovin sebeqedile ukubuzisisa abapha ubufakazi njalo sokukhangelelwe ukuthi ngomvulo kuzethulwa amazwi okugcina awabachuchisi labameli bakaShovin. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha uMnumzana Dan Moyo obelandela obekusenzakala emthethwandaba.
Ye ngempela umpolisa lo uShovin ulecala ngoba into eyabona gala umhlaba wonke jikelele efake idolo lakhe phezulu kwentamo kaGeorge Floyd for imzuzwana edlula isishiyangalolunye 9 minutes emfithizele phansi ethareni ngedolo. I think anyone ubona ividiyo leyana kuyacaca ukuthi uChauvin nguye wabulala uGeorge Floyd. Indlela elihamba ngakhona i-case ehamba ngakhona I think i-prosecution siyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba ama-witness ewalethileyo kuqalisa from ama bystanders ababona le nto isenzakala kusiya kuma esingathi ngama-expect witness abalolwazi ngendlela yokuthi umuntu ufa kanjani ma evalelwe umoya engasakwanisi ukuphefumula. So samuzwa uGeorge Floyd lapho ekhala ehlaba umkhosi ebiza umama akhe ecela ukuthi hey uyehluleka ukuphefumula ucela baba bamu release but sambona lo Chauvin eqhubekela phambili for isikhathi eside efake idolo lakhe. So mina ngombono wami hayi ulecala ngempela.
Siyabona ukubana kube lesizalwane seZimbabwe obe ngomunye umfakazi abanye basola ubufakazi bakhe, wena ububone njani?
Isizalwane seZimbabwe lesi okuthiwa nguDavid Fowler esisibone lapho sinikeza ubufakazi kuntethwa ndaba yokubulawa kukaGeorge Floyd nguChauvin. I think ubufakazi bakhe buyasolisa kakhulu ukuthi inhloso yakhe yini. Angazi noma bayabhadalwa yini laba bantu ukuthi banikeze ubufakazi obudefender into e-obvious kangaka kumuntu wonke owayebonayo. I think kuhlungu kakhulu especially kufamily kaGeorge Floyd ukubona lo muntu ebuya ezonika ubufakazi obuphikisa into ecaca esobala ebonwa ngumuntu wonke ukuthi uChauvin wabulala uGeorge Floyd. Njalo ubuwitness bakhe lo muntu wakobulawayo lo David Fowler bebu weak kakhulu ngoba esikhathini esiningi ubengakwanisi ukuthi asupporte imibono yakhe nge-evidence. Kwesinye isikhathi besithi hayi angikwazi anzange ngu-research lokho. Mina nje ngibona ungathi nje ngumuntu o-racist lo uDavid Fowler kusho ukuthi wasuka labo u-racist bakhe khonale suka e-Rhodesia esiya e-South Africa wazo wafika labo lapha e-America ulokhu eqhubekela phambili ngoba u-racist bakhe ngoba akusikho kokuqala sizwile njalo ukuthi buke wakwenza futhi okufana lalokhu e-Maryland lapho ahlala khona ecaleni lapho kwabulawa khona umuntu omnyama olemnyaka engu 18 namanje icala lona lelo lokho lisakhulunywa ukuthi ubufakazi akunika lapho babungekho ngqotho. So ubufakazi bakhe mina vele angibu support ngoba butshengisa ukuthi uzama ukuphikisana lento eyabonakala icacile emuntwini wonke owabona ivideo yokulawa kuka George Floyd.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi lisachwayisisa ukuba lilakhona ukuxotshisa inkokheli ekuzana uPF eyake yaba kubandla lePF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khaya Moyo, Kembo Mohadi labanye. Ingcwethi kwezempila kahle ithi abantu bengesabi ukuhlatshwa umjovo we-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 asemisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo benqume igazi kwafalo yedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.